Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 mhla ziku 28 Mabasa 2023 ngolwesihlanu ngoChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, abahlali bakobulawayo bakhala ngokuthi sonke isikhathi nxa umongameli esedolobheni amagagasi kamakhalekhukhwini ayavalwa.
Ngolwesithathu weviki yonale mhla ka 26 Mabasa, abantu abaningi balahlekelwe ngamagagasi.
Umbukiso wezamabhizimusi owe-ZITF osaqhubeka edolobheni lakobulawayo ukhangelelwe kuvulwa ngokusemthethweni lamuhla inkosi yeSwatini uKing Mswati wesibili.
Ukuba umuntu wesadalisi abantu abahambise kumuga uma mungameli uyabe eSwatini ngakhono.
Inhlanganiso ezizimeleyo yakwele South Africa isikhweze emthethwandaba udaba lokugenqula umthetho ovimba ukubotshwa kwabokuza abedlulisa amalanga ngamachumi amathathu bengalungisisanga amaphepha abo okuhlala kulelo lizwe okusemthethweni.
Kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ama-ofisi wona awe-home affairs anokugcwala kakhulu, abantu umuntu ahambe siyalayina nsuku zonke elokhu esehluleka even ukufinyelela kuma-agents ukuthi avuselele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abahlali bakobulawayo bakhala ngokuthi sonke isikhathi nxa umongameli esedolobheni amagagasi kamakhalekhukhwini ayavalwa. Imizamo yokukhulumisana lenkampani zikamakhalekhukhwini ukuze sizwe okuningi ngalolu daba yehlule. Kodwa inkampani ye-Econet ihlala ikhuthaza ukuba nxa umuntu elodubo lwamagagasi la kumele athumele inombolo zakhe kulinkampani ukuze asizakale. Umnangagwa uza kuba khona edolobheni lakobulawayo lamuhla embukisweni we-ZITF. Kodwa izakhamizi zithi udubo lokunyamalala kwamagagasi luhle lwaqala ekuqaleni kwayona le iviki lanxa bekungafani lalapho umongameli esekhona edolobheni. EHarare lapho ahlala khona umongameli, izakhamizi zakhona lezithi azikubone okuthiwo ngabahlali bakobulawayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ngalolu daba.
Ngolwesithathu weviki yonale mhla ka 26 kumabasa, abantu abaningi balahlekelwe ngamagagasi ikakhulu nxa sikhangela abasebenzisa iConnect kusukusela ke emini ngabo 12 emini kusiyafika pho sekibo 6 ntambama. Iningi labantu belilahlekelwe ngamagagasi okuxhumana esingathi network yama cellphone, singaziki obekuyimbangela ukuthi kuyini, kumbe njalo ukuhamba kwamagetsi kumbe ukulahleka kwenetwork nje mahlayana singazi njalo. Kodwa ke kusuka kubangela ukuthi abantu abaningi behluleke ukuxhumana ngendlela eqondileyo, abantu abaningi bakhudwe imbiko yabo iqakathekile, abanye ke bagcine bengasagcwalisi izithembiso kade befuna ukuzifeza, kugcine sokukhanya ngani kuthiwa ngabantu abangakhuluma iqiniso, kumbe umuntu agcine ekhuthe izinto eziqakathekileyo njengama-interviews, kumbe akhuthe ukuthola eminye imbiko egoqela lokufa kumbe ukufelwa. So konkana ke kuyahlupha abantu kakhulu nxa kuthe kwenzakala ukuthi abantu balahlekelwe ngamagagasi okuxhumana.
Manje zona izakhamizi zithini ngalolu daba?
Izakhamizi zisala zikhathazekile kakhulu, zehluleke ukuthi kanti zidingisisa ngembangela kodwa ziswele ukuthi ungaba kwini, ngoba esikhathini esiningi imbiko leyo yokuchasisa ukuthi ungabe kwenzakaleni iyaphuza ukuphuma kuthi-ke abantu basale bekhathazekile bebuzana ukuthi ungabe kusenzakalani, kube sokuphuma-ke imibono ethiyeneyo engabe ichaza izimbangela lezo. Kugcina kuvela khona ukuthi abanye baye sebesoyile ukuthi mhlawumbe kabala datha yeneleyo, abanye besoyile ukuthi mhlawumbe amagesi nje becithwacithwa, abanye njalo beveza ukubana mhlawumbe ngamagagasi athe athintwa ngezindlela langezizathu ezithiyathiyeneyo. Kodwa-ke izakhamizi ekugcineni zisala nje zididekile zikhathazekile ngenxa yokuthi ziyabe zilahlekelwa imbiko eqakathekileyo.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair osaqhubeka edolobheni lakobulawayo ukhangelelwe ukuvulwa ngokusemthethweni lamuhla yinkosi ye-Eswatini uKing Mswati wesithathu. Kodwa ngenyanga edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa wayethela umbukiso uzavulwa ngumongameli Macky Sall weleSenegal. Akwazakali ukuthi kwahamba njani. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lonkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association, oqale ngokumbuza ngokuqhubeka kwebhizimusi labathengisa ezitaladeni ngalesi sikhathi sombukiso we-trade fair.
Business is still low in terms of ukuthi abantu emgwaqweni sibaningi sesiku business esidinga lelo dola lebelisemsikwameni somuntu wani. Abantu nxa sikhangele ama-customer ethu phandle ye bephuma bengena bebuka besenzani, kodwa mbonela ukuthi business isithethwa ngokungama-small shops lokhu osokwaba khona ngokufomali sibili ngokwethu. But sokasuka kwagcwala kwa-overflada thina esithengisa phandle amatamatisi, sithengisa phandle izinto ezitendini. So i-business it was half half, ubethola ye kodwa besingakatholi kangako ngoba nje saqa ngama-business people, ama-traders. So ufinde ukuthi abantu abaningi bebuyile ngabantu bemzini abavela uboHarare koGweru. So abazidrayivelayo sode bengene lapho abangena khona bephume belokho zebhizinisi ekithi hhayi njengobana kuyabe sokuofficially opened abantu bevela emalokishini, abantu zebebuyela emalokishini ukuthi ibhizinisi yethu lizakhuphuka. Kodwa nxa sikhangele vele siye hhayi ibhizinisi yethu ibe low kayisangehayi njengalokho kade siku-expect-a ngoba even labantu bona laba thina silabo kobulawayanye bakhala akula mali. Kade sizananzelela kulamanye ama-sectors like amanesi labanye abenza i-government abangazange behole. Plazi lakhona okokuhluphayo ukuthi mayetheningi i-plastic money. So ukuthi phandle thina esithengisayo esisemabhizinisini amancane siyaswela imitshina yokuthi siswayiphe lezo ababelazo ama-RTGS thina ngokwethu yes njengobana sisasakharansi wonke. Kodwa kuba nzima ukuthi uyethengisa into yesicathulo le-current rate yathese days njengobana kusasa ivuka ikhwelele kusasa ivuka ngokunzi. Abantu kulezi nsuku vele like this year they take trade fairs and the other business and ukuthi ibuye ngeviki engayisiyo leyiviki kusele 1 week ukuthi abantwana bevula ikolo. So abazali they were preferring ukuthi behle bethenge belungiselela izikolo ukuvula than ukuthi abantwana be-trade fair. And again abantu babelokuphazamiseka beqalise ingathi iyadura ukungena egedini ngoba bebethi $10 umuntu omdala, $5 abantwana. So abantu bakhonona ukuthi hawu kwadura nakuyinto yethu yakobulawayo. So information ukuthi yehlile to from $10 to $5, from $5 to $3 balutshwane abakuzwileyo information. Abanye ngiyathemba ukuthi vele bazavuka bezihlalele bethi kuyadura e-trade fair nokugada ubala nokugada futhi. Nazelela futhi lithina ngapha ama-certifiers ethu i-city council ingenisa amaphepha okuvala lokuthathela loku-legal action for abantu abalezikoredi zamanzi. Nenatshekya business is very for a person who is in business. Siyangwavangwa kathi siyabona lathi sisuka lapha sesiyabana.
Alo ke ngunkosazana Deborah Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyebulawayo Vendors and Traders Association obeqoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Inhlanganiso ezimeleyo kwele South Africa isikhweze emthethwandaba udaba lokugenqula umthetho ovimba ukubotshwa kwabokuza abedlulisa amalanga angamachumi amathathu bengalungisisanga amaphepha abo okuhlala lokusebenza okusemthethweni kulelo lizwe. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo, intatheli zindaba yeStudio 7 ekwele South Africa.
Umthetho ndaba Western Cape High Court usuwethule isinqumo sokuthi lumuca womthetho awukho emthethweni ngoba wephula ilungelo labadinga ukuvikelwa laba. Lokho kulandela isicelo senhlanganiso yeScarabrin esiphanyekwe emthethwandaba ifuna kumiswe kusebenza kwalo umthetho. Umcebisi wezemithetho kulenhlanganiso umnumzana James Chapman uthi basemukela ngokugcweleyo sinqumo semthethwandaba.
If it were enforced, people would be forced to return to countries where their life, liberty, fundamental human rights would be at risk. And that's something that couldn't stand that.
Ukusebenza kwalo umthetho bekusephula amalungelo eziphepheli kakhulu ngoba bekuza kwenza abanye babotshwe babuyiselwe ekhaya lapho impilo lokuphepha kwabo kusengozini enkulu.
Couldn't be maintained that because of that time period, because of not acting within 30 days.
Inhlanganiso yeScarabrin iphinde yatshela umthethwandaba ukuthi lumthetho awuhambisani lomthetho womhlaba jikelele wona ongavumiyo ukuthi abadinga ukuphephela babuyiselwe emazweni abo. Iphinde yatshela umthethwandaba ukuthi ukwesula incwadi zabazali abazophephela lemuli zabo kutsho ukuthi labantwana abahamba labo incwadi zabo labo ziyahle ziphelelwe isikhathi njengoba zeyame ebazaleni babo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo esiphepheli labantu bokuza sezemukele ngezandla zombili isinqumo somthethwandaba lesi. Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi utshele Studio 7 ukuthi okufunwa yilo mthetho yinto enzima kakhulu ukuthi yenzeke.
Kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ama-ofisi wona awe-Home Affairs anokugcwala kakhulu abantu umuntu ahambe siyalayina nsuku zonke elokhu esehluleka even ukufinyelela kuma-agents ukuthi avuselele. So uma ephiwe 30 days kuphela kungenzeka ukuthi ayahluleke kungesisizathu sakhe.
Kusenjalo kokhela inhlanganiso ye-Nigerians Lives Matter umnumzana Debo Adesina uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi ugatsha lwendaba zasekhaya luhloniphe lesi sinqumo.
I would really be very happy if the Home Affairs can give human face by allowing these people.
Ngingathaba kakhulu nxa ugatsha lwendaba zasekhaya lungapha abadinga ukuphephela laba amaphemithi athatha isikhathi esingaba iminyaka emibili engakadingi ukuvuselelwa.
Get renewed, maybe minimum of 2 years. If the Home Affairs failed to do that, it will amount to most of these people to become illegal.
Isifundiswa seZimbabwe umnumzana Themba Phiri uthi kwakuvele kungafanelanga ukuthi lo muca ungene emthethweni osemthethweni ngoba wephula umthetho.
Siyakhumbula ukuthi iHome Affairs ezikhathini eziningi ayikwazi ukusiza abantu ngesikhathi esifaneleyo kuze kwenze ukuthi badlulelwe isikhathi. Siyabonga ukuthi le nkundla ikubo ninde ukuthi bekubancindezela laba abadinga izincwadi zokuphephela.
Baneke ngabe eZimbabwe abaphethe incwadi zokuphephela abese besesaba ukuyazama kwengezelela amalanga besesaba kubotshwa phansi kwalo umthetho njengoba ezinengi zazo sezedlulise amalanga angamachumi amathathu lawa. Ngosenjalo ugatsha lwendaba zasekhaya lulokhu lungakaphawuli ngalesi nqumo. Okwakhathesi lumuca usamisiwe ukusebenza kumele ukuthi umthethwandaba wesekelo sombuso usemukele lesinqumo ukuze lomuca wesulwe. Ngumelisithulo 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lezimlive.com lilodaba lokuthi ummeli womanyano we-European Union eZimbabwe umnumzana Jost von Kirchmann uthi eZimbabwe kumele lilungisise isimo somumo wezelungelo likaZulu ngoba ulokhe umubi ukuze ilizwe lenelise ukukhanga abatshali bemali. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi idolobho le-Plumtree liza silela amanzi okwesikhathi esingazakaliyo ngoba imichina idonsa amanzi edamu umhlanga ingasebenzi ngenxa yokucitshwa kwamandla kagetsi. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ujosele studio seven sanibona kanye nabalandeli bakho. Kungena ngihlale phezu kodaba. Ustudio seven mina ngisacela ukuthi lapho mani sikhulumela indaba mhlawumbe ezesiNdebele sicela ukhavarishi wonke umhlobo wakomthwakazi. Sicela ngelinye ilanga ma ubuza abantu lapho ukuthi babaphawule ngalokho nje kuyebe kwenzakala. Sicela ukuthi nabantu ngelinye ilanga kube ngumuntu ophawula ngesikhalanga akhulume sona isikhalanga khona lapho. Ngelinye ilanga kube ngumuntu okhuluma ngesidonga. Ngelinye ilanga akhulume ngesixhosa. Ngelinye ilanga akhulume ngesisotho. Ngelinye ilanga akhulume ngesivenda. Kahle kahle sicela nje ube lenumber lama phone number yabantu ezigabeni zabo zonke ezijejeneyo and beze bekhulume ngalolu limi lwabo. Thina njengomthwakazi sifuna ukuzama ukupromota zonke indimi zakithi esinazo. 2023 bantu benkosi asambele siyovotela amakhansila ethu, sivotele labasizosimela ephalamende, sifake no-ex wethu ku-MRP, sikhulise sihloniphe zonke indimi zakwethu lapha kumthwakazi. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani njani? Hayi thina siyaphila. Hayi nasibona kuhle nje ukuthi sibambisane bakwethu, sibambisane yona libona ilizwe lethu linzima, linzima ngale ndlela. Ukuthi sikhiphe lo mkhuhlane lo khona lo osiphilisa kabuhlungu, osiphilisa kanzima lo mkhuhlane lo iZANU-PF. Ngoba hayi esikhathini impela, esikhathini sihluphe kanye nengane zethu. Awukho ukutshintshayo phezu kweminyaka emingaka abantu bebhizi bethu iZANU-PF. Ungakhali nento eyenzayo leyo iZANU-PF yakho. Siyabonga lapho bakwethu.
Studio 7 sanibonani nonke. Kandi khoisi magumede ake sikhuze laba bantu bezapho please. I mean laba abezano lamalema abulawela ugogo babo after all they are busy ngezano manje. Lina badala lina siyazi impela lamanga kakhulu liyadla futhi kuzano. Kodwa khona ukuthi sicela please siyacela si MRP ingasihlukumezela abazali. Uyabona wathinta izaphu wathinta MRP ilapho esalibonisa khona. Akungabe nendebele ligqamukela entweni yezano. Safelwa namanje amandebela sabulawa. Yonke into efikayo lapho eza namhlanje ubhizi ngokuthi ubaba ene line lokho lisambulu zalisathi emasoni ubaba wenu lizahlala khona.
Ngiyalithanda, ngiyalithanda kakithi kwasakazi Studio 7. Hayi ngiyalithanda shuwa nakusasa ngazi ukuthi ngingalibonga ngayiphi indlela. Hayi lami yikuqala nje ukukhuluma lani ngikhona ngapho ukuthi ngisize ithuba lokuthi ngikhulume lani. Hayi sebenzani sinike umsebenzi wenu omuhle elusebenzayo uyabukeka umhlaba wonke ungaka. Hathi kukhona lilalele laba bathi kumbe kungaba yingozi. Hayi akula msakazo ongaba yingozi, umsakazo omhle kangaka. Ngiyabonga imafindifuba njengoba liswa.
Hey Studio 7, Studio 7 linjani nonke? Ngiyalibulisa abasakazi abahle elisinikeza indaba eziqotho. Ufo ukhuluma nje ngogawule ngamafishane ukuthi ugawule uchaza ukuthini maye sithi yena kulesandla ekwenzele ekukhuphukeni kwamaprize njengoba nje kulela ilizwe kungasela price control, kungasela mali, kungasela ngisho anything ekhona. Abantu abaholi, oteacher basela zithunzi, bonke abantu nje sebenikezwa izinto ezingekhoyo. Manje maye khuluma ukuthi kule sandla sesibili, ukhuluma ngesandla sikabani? Ngoba bona yibo abacontrola umbuso, yibo abacontrola lamajele, yibo abacontrola everything. Why bengababophi ke labo bantu makuwukuthi bayenza into eziwrong? Bayakhuluma nje ngoba sebafundisa amanga bebadala oJoseph labogawule la ngoba badla njalo bona bayazuza sebathola amaplazi ngabathola vele balamaplazi bengazange belwe lempi balamaploti labo omalakhi inkomo. So bengasitsheli thina ngokuthi ama-price control ukuze akhuphuke kanziwa ngabanye abantu bayehlulekile for 42 years. Ovotela ZANU-PF ngumuntu ongenangqondo, umuntu ongaphelelanga, ikakhulu ngithi kwabantu abasha, ngabantu ababe ngaphelelanga. Ngiyabonga.
Vele eZimbabwe ngaphandle kokuba sikhululeke njengomthwakazi ozavele phikisane lezwi likamnangagwa uzabotshwa. Nampo nje kovungarivume bamashonana babotshwa bagwetshwa kuthiwa balamacala. Nampo sikhala bafele ejele kuthiwa abalamacala bayethuselwa amashonana babajali ukwethusela abantu bebeba-abhuza bebahlukumeza bebancindezele ngokubabopha. Lokhu asisakuvumi, abasibophe kumbe besibulale. Asisafuni, sasifuna inkululeko yethu singumthwakazi phambili ngomoyo, phambili ngomqondisi moyo. Salubonani, salubonani kustudio 7. Hayi, siyazizindaba elizikhiphayo bani. Sibonge abasakazi abasisakazelayo. Sisizwa udaba lukajacob ngarivumi. Hayi, kafeli lutho, kufela ukuthi kahambisani lo hulumende wamashona ngebhadi kumbe ngeshwala elishona. So yikho sina sithi phambili nge-MRP, phambili ngomthwakazi, sambeni ngomthwakazi. Sihlukaneni lezi zinto ezingasisi ndawo, okufana lo mama lo le upho kuqhamuketi khona umagalela mafa urayiti ekhuluma ngomqondisi. So mama lo kakephume entweni le ngoba ungani ulobulema kuyayenza ukuthi elahlekisa abantu ngobulema bakhe bokuthi kumbe siwakhomba amashona. Kake siyekele umqondisi, umqondisi nguye kuphela ithemba lethu le mthwakazi. Umama lo ma kuthi uthi likahambelala lapha sidlali, sizama ukhulula izwe lethu. Zafelwa abantu thinala sizintandani, umuntu obuye khuluma ukuthanda kwa, kanti into nayo izagcina kusasa sisiceka kumbe sesifisa lokubulalana ngenxa yokuthi umuntu uyadedakwe ngokumdakileyo kumbe uyabedakwe yini. Ebuye nje sapho kuthutha kwestudio 7 esizwisa ubuhlungu. Thina zafelwa abantu amashona layo namakhuluma ngomafara ebayicabanga ukuthi thina sizwa njani. Cabangelaneni sibili kakhulu, kuyasihlukumeza kakhulu. Umuntu ozakhanyela lokhu esisemashoneni ngemva kwenhlungu ezingaka esitshela ukuthi khona umqondisi. Umqondisi sezizamile kakhulu lakathi sezindlela nasemabhoda kulobulubelo akusagcwalanga amashona, asithathele imali ngale ndlela ema-police station akithi lasezikolo. Sokuze umqondisi wabuya lezwi lelo lokuthi khona amashona kame kancane kube kufakwa abantu abazosishisisa. So hayi, uyamkhuza umama asimlise.
Hayi, izani iyahluleka banja, izani iyahluleka, izani iyahluleka. Hayi, ayehle man, ayehle izani, ayishiyele kwabanye abantu abazokwazi ukuphatha. Hey, thina sifuna imisebenzi manje, sifuna imisebenzi, sihlela sisebenzi. Nathi asinalo ikhaya, sinalo ikhaya ngenxa kamnangaza madoda. Hayi, kaphume lo mkhulu lo, kaphume. Phuma mnangaza, phuma nidlulise bandla le rekhoda yize nayo ukuthi ngithi phuma mnangaza.
Ndivuka njani, ndivuka njani balaleli beStudio 7? Ndivuswa uNhlanhla Mahlangu useBotswana, Francis Tau ekhaya lapho ngizalwa khona eLupane esigabeni seMalungu. Ngivusa umama uNhlanhla lonkomo RJ lomankomazana kwanaphana lomalubama uPaulu Ngwenyi samthulisi londivula laphana usathula noAfrika bonke nje abangaziyo umza wami uJabulani Ngwenya laba kompabazala konamdunisi laphana lo baba eshawini ngale kondani ilusulu. Ngingabona ubaba ngapho limtshela ukuthi ngiyamfuna inetwork kondani abala network ngale ngitsho abazambona bemtshela ukuthi uNhlanhla uyakufuna emzini wakhe umntanakho uthi kagwanisa ukubamba ngenxa yenetwork. Ngithi ngiyabonga.
Studio 7 ndinjani hlobo zami? Hayi, siyaphila. Bezama ukugcizelela kakhulu ubaba ukuthi khona yena amazwe lana mabili hayi lokho engiku-understanda because amashona abuya eBurundi, amaNdebele abuya eSouth Africa, afika athole iZimbabwe ngalamo iliganga basebesikelana umngcwele ukuthi ababuya eBurundi baphelela la, ababuya eSouth Africa baphelela la. So iZimbabwe vele indle ingamazwe amabili, so kabakuvumele lokho kuyinto kusebenze befake iboda. Qiniso lomsula lo noma bengakuyala bengathini kodwa iqiniso balazi benjana. Yikho bebulala amaNdebele babulalela konoko ukuthi engakukhulumi konoko efe ekwazi kodwa engakubhobozi. So imthwakazi iright mayithi lizwe kaliqunye, ilizwe kaliqunye. Yabo
Studio 7 sayibonani, injani? Hayi, siyaphila, siyaphila. Hayi, siyabonga indaba elisendela zona insuku zonke silalele. Isike siphawule lathi okwanamhla nje kawani sizophawula ngesikhathi. Hayi, into ekhona umnangagwa nxa bedlala ngeZimbabwe bedlala ngelizwe izanu abantu izanu kayiphume abantu kabavoteli TCC bake batshintsha umbuso weZANU-PF. iZANU-PF ibusile lokhu idlala ngomhlaba
bathathe imali kade sibaphumale baphumale kodwa yabona abantu begijima besiya kumnangagwa besiyamqakezela begida phambuku sokho kambe sibili abantu abalengqondo ababoni ukuthi lizwe leliyana limoshakele xa behlezi phezu kwalo ilizwe linjeyana bazali lonke lumboni uboneni xa abazali behlezi phezu kwelizwe elibotokileyo linjeya beizani ikhuluma lokho lalokho engakwenziyo sicela izali iphume siya mina njengami ngicela izali iphume umnankagwe engadlali ngabantu bemotsha imali esabekayo lezi mali ezisabeka i-3PC right kakhulu siyabonga njengane kuthiwa 2 minutes iyabe isiphelile i-audio ngikhuluma ngiseSouth Africa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Elemelika lithi lihlutshwa kakhulu ngokwenzakala kwe-Lebanon kulobukhohlakali obumemetheka okumangalisayo. Umnumzana Brian Nelson okuhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngokusetshenziswa kwemali ngamolwecatsha uthi sokunesikhathi inkokheli yakwele-Lebanon ingalaleli isicelo sikaZulu esokuthi kusetshenziswe imali ngendlela ekhanyayo njalo efiswa ngabantu. Inkokheli yakwele-Lebanon labanye abakuzinga eliphezulu kwezamabhizimusi kulelo lizwe basusa imali yabo elizweni leli bephihle emazweni atshiyeneyo ukwenzela ukuba isisindo sayo singagugudeki. Ukuze kwenqatshelwe ubukhohlakali eLebanon, elemelika lifakele izijeziso zenotho uRaymond loTeddy Rachmi abenza ubukhohlakali obumangalisayo ukuze bethole imisebenzi kahulumende ehambelana nokuthengwa kwamafutha kagesi lokunye. Inkampani kaRaymond Rachmi, EZR Energy DMCC, yaphiwa imvumo ngurhulumente waolebanon ngomnyaka ka-2019 wokuthenga amafutha kagesi afika isilinganiso samathani azinkulungwane ezilikhulu lamashumi amahlanu 150,000 tons. Inkampani le yathenga amafutha achiphileyo agcina ebulala imitshina ezitshini zikagesi. Lokhu kwathiya abantu bakwele-Lebanon behlupheka okumangalisayo ngokusilela komlilo kagesi. UNelson uthi kwamanye amazwe umlilo kagesi ukhuphula isikhwama semali yelizwe kodwa kwele-Lebanon kukhanya ngazane akuzange kwenzakali lokhu. Uthi kwele-Lebanon kusilela umlilo kagesi loba kwasetshenziswa imali eningi kakhulu ekuqhatsheni abantu okumele bedingele ilizwe umlilo lo. Abantu laba abenza ubukhohlakali babizwa ngokuthi i-generator mafia. Uthi basebenzisa imali yakwele-Lebanon ukwenzela ukuzinothisa. UNelson uthi bakhuthaza ukuba kuvezwe uma urhulumente efisa ukusebenza labantu okumele badingele ilizwe amafutha asetshenziswa ekuphehlweni komlilo kagesi. Uthi balalele izikhalazo zabantu kwele-Lebanon abafisa ukuba kuvinjwe ubukhohlakali obenzakala kulelo lizwe. Uthi kusobala ukuba kwebiwa imali yelizwe ngabantu abayifihla kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi bazinothise. Uthi imali leyi ifihlwa emabhanga. Ngakho-ke uNelson uthi kuqakathekile ukuba kube lohulumende kaZulu kwele-Lebanon. Uthi uhulumende kaZulu ulakho ukuthuthukisa abantu ngemfanelo hatshi labo abenza ubukhohlakali. Futhi balakho ukufakela ezinye njalo izijeziso zenotho ikakhulu abasebenzisa buchapa imali kahulumende.
Hey. Manai wazen zwan mkhonja njanga window amthoba Kontanjanga window amthoba. Zwa, kontanjanga window amthoba. Zwa, kontanjanga window amthoba. Manai, kontanjanga window amthoba. Zwa, kontanjanga window amthoba. Zwa, kontanjanga window amthoba. Zwa, kontanjanga window amthoba. Zwa, batengulova. Uthara skela kutshona mhlanya lova. Uyazi ngilisentene ya, uthi kimi yena akalanda buzonlobola. Asasikile thingi yaqombola. Ngikuthapu vela ngiyabakola amayelo abamnyama njengeCoca-Cola ningabala ngapha njengamabire enqola ngikhonja njanga window amthova khonja njanga window amthova zwa khonja njanga window amthova zwa khonja njanga window amthova manai khonja njanga window amthova zwa
konje njanga window mchova zwa konje njanga window mchova zwa konje njanga window mchova zwa mina so pare iplan njanga chom dembare ngilenka njanga donke tare anzwakali nje mina njanga chukele sawe.
Ngikhonjwe njengowindu womchova, ingoma emnandi, ingoma gama 9 isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela ngesitha sidibaneni njalo ngevikezayo ngomvulo ekuseni. Igama lami nguChris Gande.